Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament yona le imali ye-$1,000 kumbe R20,000 lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mathi North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma-constituencies zethu wonke elichumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvota suzingekile, suzingekile noma ungaba kwenzima uvota suzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote njengoba.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho njalo ungasitshela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission izekhi iyaqala uku-announcer izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenger ecourt, icourt yarula in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafa kweyo aphezulu kakhulu ngalo yecutshungulo ePhalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngama-elections kwatholakala ukuthi i-committee le ilabantu abangu-5, 3 abeZANU-PF, 2 abe-CCC. Kwenzakala ke ukuthi abeZANU-PF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama-$1,000 lawa which is equivalent to 20,000 rands lama-20,000 e-presidential aqondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye-reading esiyenziwe iZANU-PF. How can three people decide for amanye ama-parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi iZANU-PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izayikhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala, abantu abanjengathi abazukwenelisa. Kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka usiyaphela iZANU-PF le-CCC banikane ama-$40,000 abakuthi ngamaloni ePhalamende ngupalamende. Esingaziyo lokuthi ngamaloni ani. Kusho ukuthi vele ngakwelinye icele babeziprepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo. Abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka. Njalo sizananzelela ukuthi izano ike yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa iGold Mafia. Konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basibenze ubugwelegwele bokuqila ama elections. Hayi engingakutsho babuGandhi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament. Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbe 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke womthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground kumthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMatipeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Sixoxe lo mgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMatipeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayilile nje kuhle mbonangani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa.
Yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zinsuku?
Sisela mvumo thine sidingayo emapholiseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kude emapholiseni sidinga lokhu vele into yothiwa ngamarali asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma abantu bebalutshwana so akusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMatipeleland North. Kusenjalo iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentabazinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasuze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza. UEzra Chisasibanda weStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asisakwazi ukuthi manje sithini. Sese sicabanga ukuthi ukuzihlalela nje vele ungayi izihlupa ngokuyela imizi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Bale babuya sebe funa sibavotile sibe funa sikampeni sibe kampena futhi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Azenkathi.
Ukho Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old, laye uthi ka 40 lo nyaka.
Khuluma iqiniso kuhle mntana.
Eh.
Hayi sozenye.
Indaba.
Ngiyovota umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uthowata angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa labantu esesitshaya ukuthi isayekele ngubutela.
Umnumzana People Thebula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mensalivotela ilami lena eselagugayo. Izipra.
Izipra.
Ngaguge ngavota
izaphu.
Izaphu yethu.
Wasusiyana.
Hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiye emphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amanela nhlanu 45. Ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba siyadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho. Siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho hayi. Ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi uvota sozingekile. Sozingekile noma ungaba yokwenzima kuvota sozingekile.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Ngifuniphume. Yeah. Yeah. Asisebenzi ngabuya le bondi bathi bondi abasaluphuni. No job, no what. So sifunani khonapha. Akuntsheli into esiyifuna khonapha kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethu avala, asisebenzi, azange siphiwe ama-benefit ethu. Kodwa mbani amakhiwathi amane ecela imalini kumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no. Esidiniwe.
Osakhulayo uqondani watha oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30. Uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele khona bavike kube yinto eyi-1 futhi. Fine.
Sina vele wathi usakhula vele isasayethi vele yazi sisalelele enkangala thi ngomsebenza kulo manje uhamba emsebenzini awuthole.
Abantu abaningi bakhala ngemncele emitha edotshwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation. Bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo ke uAlexander Mkandla kuWard 6 omele bandla leZanu PF uthi kana qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto bangayenza ngazi bakhale, but ukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela Studio 7 ngapha eNtaba Zinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho okudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo ozokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZanu PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, what's
Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba siforce ukuya ema meetingini kuma rally wezanu my meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo thina siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sisiyadinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besiforce ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana nase South Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke baba Studio 7 njani lo khuluma lana umandla wakwaShabangu kuzole tsholotshwe jibi lo baba loyezano lethi imigwaqo yalunga ulungiswa ngaphi umgwaqo ulungiswa ngaphi umgwaqo imoto zethu zifile file nxa yale migwaqo yabo labantu migwaqile umgwaqo lokho yagcina ngosmith ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho weze akulantini zomnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo ubona abathi balwele ilizwe baphume akulalilizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemahlangeni akase mahlangeni kunjalo awasela lutho ongasakukhanya lutho lokuthi unokwakwabala amabele inkomo zezinyathele ezanyathela yinto eyenziwa izano izano kayiphume pasi nezano pasi ngezano funa izano funa abantu abatsha awuzalo umntanami lawo ethi pasi ngezano ethi pasi ngezano mntanami
Studio 7 Studio 7 otungameli bonke abasiphathele uhlelo kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangaka isisenza ingcaba ngqoza into ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni weharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi ngozo sikhulula egeveni hayi mani lokhu sisegehena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehena ngawo susibisela futhi egehena triple C hayi mani triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple C loba nebheda limfake u-triple C ebheda enjalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idayithi
siyabingelela libingelela lonke balaleli baka-studio 7 nani wonke wa-studio 7 elisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa naye ukuthi uyenzani naye nxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani ezanu PF siyehlulekile shuwa kunini yasikunini sisebenza naye lapha kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhulela sithembisa ukuthi bazasifakela itara asifukeni bantu abasha sambeni siyevota sonkenini siyevota singasebenzisa ukuba ndlululana ukuthi amashona ngobandebeli asambeni siyevota sonkenini timu yeZimbabwe zesinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakala elizweni lakithi asali bantu be-studio 7 izindaba kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-MRP labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizani phela yinto eselikhuluma ngawo and two alikazi ubona indebele lisiyakhampeni emashonali liyaphoka uwakhuluma kuphela ku-studio 7 alikaze libone umuntu wesindebeleni etshone ebuthanise amashoni emashonali wawakubona kuphi sinselazalwalo wakuwabona liphi ishona litshona libuthanele umuntu wesindebele wakuwabona bani osuke emathebeleni nje esiyakhampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshone ebuthanise amashona zabona lezi thombe yonke lento leyi zabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona ichiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma futhi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuza ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni yiyo sifuna ukuwazwa kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona le nje kuphela kasuwa sizohlala si-anda amashona la ngoba manje uma likhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba abantu babhizi ngani hayi zamanje ibhalansisani phela sike sizokuzaphu uvo lwabo sizwi MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tals awavuli sikhuluma kabi ngezizano vele ngeke sikhulume kahle ngamasela la ke sikhulume kabi ngababulali lapo
ngalibingelela abasakazane bonke abe-studio 7 olithinkamela inkomo konke nje ngibonge ithuba nayo ukuthi ngizokwenza ukuthi lonyaka uma kuvota abasakazibhanga kela bekhiphe lezalukhefle hhayi usikhatheleka kude kuhlale emazweni ngaphandlela sesikhathele inkosi sesikhathele kutshela benze into e-right lapho eyi mina ukuthi ngizangengikholapha ekhaya engizovota kahle ngivotelisa elinqembu elingesizane ezingizophathela inqembu elingesizane hhayi kungaba ngiphinde futhi ngasakazibani ngithi kulaba bazovotelizane hhayi inkosi naye babusise ngoba ukhanya ngathi babhathele ukuthi sihlupheka sizesiwo kodwa umuntu ovotelizane ngempela sukungumuntu o-right kahle khanda hhayi ke nabantu abazobecabanga kanti abantu kanjani ka
sanibona kwestudio seven siyabonga indaba elisinika zona hlobo esithandekayo ngathi ningabamba kanjalo ukuze kube naphakathi siyabonga kakhulu ngumuzalo ongothando lot mosfanda
studio seven ngiyalibingelela ake lifunde lane ama message bantu phela kuningi ngifaka lingafundi ngilo mbuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele ma kuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnankagwangkhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibona imigwaqo imoto zihambe endleleni uhambe ngani lo mnankagwakhona bona bafika bejabulela umnankagwa berojwa umnankagwa behlupheka kangaka kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree hayibo vukani kabantu baseplumtree ake livuke emaqandeni lingarojwa umnankagwa wayebuya namhlanje sekusiwa vota wayengabuyi imali isifa endlala inkomo ziphela endlala zingalalapha ezinyatha khona manje hayibo vukani emaqandeni bantu baseplumtree vukani emaqandeni lingarojwa umnankagwa lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulo kutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olusabekayo ubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Udubo lwaqala kuyo leyo ndawo yokubulawa komfana, kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlo osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlo. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusiba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi, bavandalize izinto eziningi ngenxa yokuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron, kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento, wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance, izizalwane zaseFrance ukuthi bathole i-dialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume, babe ne-dialogue lama-citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama-services akaphathwa ngendlela efaneleyo, izinto ezifana ne-housing, ama-accommodation yabantu, abanye abantu abalama accommodation, abanye abantu isanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo. Kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona, i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle, kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes, laba abantu abayibo bama-working class abayibo ababhadala ama-taxes amaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sibona ingakho sesibona kathesi sesiba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala itexeneki laba abanothileyo ababhadali itexeneki kodwa ke yibo abathola iservice engcolo laba ababhadala itexeneki yibo abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo buloko busiya bukhula bukhula kokuphela kokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo
siyabona ubana udlakela lolo lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance ukubona njani wena khona lokho njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kwelebiltana
akumangalisi ukubona udlakela lolo luchaphakela emazweni ongomakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abaconducte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kutoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi indaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzele ilizwe leBritain libuyele futhi kuEuropean Union ngenxa yokuthi sokuloko kwaba leBrexit ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababekuwukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain so ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela ukufika kuleli lizwe laseBritain kodwa-ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemisebenzi kodwa ama-strikes siyabona ngoba nxa singakhangeli katshana kamuvana nje inyangela ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abatshayela izitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotha ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingaphi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu usasephansi ungakhutshulwanga kodwa-ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho kodwa-ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo ulumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esikubona eFrance.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajabha ibhango Dube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
sidlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani esikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.